Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla zikuthunqwa abakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uKhonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube yivisi kamera, ube yidirect kamera Mhlanga, ube umdirect editor manje editor ilogo yeni imininingwana yakhe.
Umunicipal wakobulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station, Pump Station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lilandule imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Jurowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi kumphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ungananzelela mfowethu uMo Blessing Ali ube phathisa kakhulu kudaba lwe voter registration ngapha kobulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali mbeni abantu ababe thunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMo Blessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankaso ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba ku national engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa into evele ikhona ukuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho angazi ukuthi abanye kwamanye amazi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha galisilo qinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone indlela esiyabe sizenza bese bethumela abantu abazovoxa izinto. Manje hatshi okwathe sibakhayela amehlo abanzi.
Manje kungani ugatsha lwezokhetho iCommission yeZEC itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakobulawayo le Matabeleland? Akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima kudaba lwezokhetho
ngisho abantu abaregister ungananzelela baba yi 22,000 bona phose ufika kubo 30,000 ungananzelela ama figures ezekhona lawo bafika kubo 22,000 ababhalisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhayela susela uJanuary izeki ibibona ukuthi abantu nxa sebesibale dlabuzani bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month kuba sasivele isikhalo sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki so izeki ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka ona lana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni ivike yodwa umbe behlala inyanga eyodwa khonokana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe ufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela sezubuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sasesi sesilomkhubo wokuthi singena ezindaweni lezi moda abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenza ukuthi bavale
umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Amazwi enduduzo walokhu eqhubeka kulandela ukutshona kwemlobi uKhonti Mhlanga obeyingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iningi lithi uMhlanga ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi. Uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga. Incwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi eMakhosi Theatre kwaBulawayo uchasisele uSithandekile Mhlanga okunengi ngalolu daba.
Tshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo bekhulile uMhlanga kodwa bengakagwi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga bendoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ngakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima. So aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje maye ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane drama. Maye ngena uya e-ofisini yakhe phambi kwe-computer yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubeqilile qili emsebenzini. Ethi maye ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwe-drama le-art nje in general. Ubukholisa ukumlalela uMhlanga maye evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni se-drama. But ugcine sengumuntu onobevakatshela emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala nge-stage odabula lapho onansi lendoda uthe esuka lapho engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zama-drama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye ze-politics ezifana nabo members only nabo good president ezakuthi nasezimbophisa nangamaphoyisa. But zamwinisa ama-awards amakhulu kabo. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizohlala simkhumbula.
Abanengi bathi kuningi abakufunda kuye. Singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abanengi yini elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho. kungela nsolo.
Yebo, kakhulu umhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. Umhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So betimanga ekutshela nge music umangale, engokutshela nge drama umangale, uzathola ukuthi futhi i knowledge yakhe ibe broad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa i camera, ubeyi direct i camera umhlanga, ube mdirect uedita mase editor iloku zeni imnilingwana yakhe, ube mnandi kube njalo, ube ku director noma nawuli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abanenga kakhulu. Ayisikho lo one void obayi two wonke lo wonkana umhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje bemazi umuntu lana owazivula indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima, kukhulunywa ukuthi mathebele ndimarginalized. Yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu impela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raised Baya, abadirectayo abafunda noku-act abafana nabo Petisa Isithole noThembi, the wife who was a great actress. Kudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu, akazange athanda i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini, wavele zithandela i-stage. But wathi mawambona phana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga eyenza inkalakatha zezinto. So asomuntu wokudlala lo odlulileyo, kushona ilanga njengoba ngishilo eliyinkalakatha. And abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga, mhlawumbe singathi na yiyo ilokhu ingqoba siyele yona. Kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art, kuza kuba uhlungu emoyeni kamhlanga.
Lo ngubhekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zemalokishi amaningi akoBulawayo siza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisampofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema Waterworks lasefenil booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasicontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukisela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi, iThuli, i-6J, i-Rifle Range, le-Criterion, asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala ku-treater lokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi, singa-resume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela, sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva kwama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi amanzi ngani ngakabi stable because of various reasons, but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye eliwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo?
Lama-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambethela khona. Phinde njalo sibe lama-water kiosk lapho sizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-boreholes lawa akhona ancedisayo lawa ayasebenza.
Lo ke ngunkosikazi Nesisampofu, isikhulumeli sikamanisipala wakoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ohalwa impi yenkululeko obelesikhundla sikaBrigadier General kubutho uBenjamin Mabhenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabhenge ubikwa wayaqeqetsha ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Fuga manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele zomhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7. Ngithanda ukubingelela ngithanda ukuthi lami ngithi fahla fahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ufakazi bokuthi umnangagwa kazanga dlwengule losisi bufakazi bani uzafuna kwethula ubufakazi ethi mina lo sisi ngathandana laye ngamfice seseyintombi esaphelele ukuba yintombi kwakhe. Yikho ufuna ukukutsho yini na? Ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngulwe ngaphandle kokuthethi unkazana lo ngamfica mina seseyintombi intombi ephelele yamandla bele ayezwa manje ithi intombi ephelele ukuthi ngiyabensitho. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli bonke, ngithi philani ngenkosi. Bese ngikhuthaza abalandeli bonke besisisi ukuthi singumanile register ngokuneki. Thina sikhuluma sose siregistrile sesimelele khona ukuthi usuku lokuqanjwa kuphela lufike siye vote. Lingakhalakhala ukuthi amabandla akabamba namabandla right ehlukene, so senzele ukuhlekana kuhle. Abanye sebezuza u10 nangu Monzuru, Monzuru bezenza indoda kodwa khangelani uzuza 3 ake zuze 1 ake zuze 10 ahlekwe. Soyekela nina amabandla gijime so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba abalabantu yini. Ngoba lingathi kabamba nesasa omunye uzathi abantu bami babawini sobani. Thina kusisisisi baningi. Singakhuthala kuphela sekela ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu. Kuzongena uChamisa sikhathele ngezani PF. Khathethe izibhedlela kazila mithi. Bona balatsha out ama teacher bafuna ukuholisa abantwana bafunda out. So thina yite sifelwa yite siluza. So lo ngumnyaka okugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho ubona umuntu lomhawu abantu babe khala ngezikhundla babanga izikhundla instead belungisilizwe. So sasikhathi sezikhundla lezo okhangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho thina vele ukuthi shiyona kumbe kwini asikusebenzi into esifuna nguChamisa lokho ama structures lokho ukuthi uthwa hey ama structure ama structure okudingayo ngokwakhe thina into esifuna yiyelo nguChamisa angaza yenzena angaza yenzelwe ngathi bemkhulume kubi bethini vele abangeke bezibesiguqule ngoba thina sithanda uChamisa and vele nguye simbona ukuthi uzokhulula ilizwe leZimbabwe abantu abethole ukufuna. So sithi phambili ngoChamisa ongafuni ukayekele lokho ukuthi yeye wathatha amaNdebele izituta wena ohlakaniphile hamba ovotelo wakho umuntu sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama elections ngoba thina sidlali phela lo ngumnyaka ocina kudlalwa lo sibe silokho esiqhubeka sincindezelwa silamba abantu bethu bengafunde phela izani ngabiyele embusweni next year isiko izimfundo ziyafa izibhedlela ziyafa so kumele sikunanzelele khona lo singagijimisa izikhundla kasigijimisene ukuzwela izizwe futhi abantu lapha abantu abaholi abantu bakufa so ungagijimisa isikhundla yena lo ufuna ukumfaka esikhundleni ogijimisa isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuni abantu abagijimisa isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu beZimbabwe ngiyabonga
awu studio 7 studio 7 balaleli labasakazi awu siyathokoza kakhulu indawo elisethuyazo nabantu ngicela nje le kodwa idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nxa engayekeli ukuyevota athi ha nokwamso kuphelile ontanga basesele ndime endaso afani beyidlale abakunanzelela ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nxa besenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eBotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuyoba kwaqalisa ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi kubu-Operation Dudula kwatsha abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kona kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhuya kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesawa amapholisa emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le police erenkini uzuyengena e-central police station izikambela lifolisa lingakhulumisananga lingasozeli ukuzwa ukuthi uyangaphi but ngale goli phuchuphuchu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuchuphuchu ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi uyefayinda ayisikho kini fundani ukuthi noma ilikhwelisa ukuthi marane marane kodwa wobani le nto yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi lanxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register andivote register andivote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yitshanisi yenu eliyiphiwe yona leyi unkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba kade ephuma emathebeyiland abe mancane kakhulu 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 liphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzenzakala kambonge ngona la magama nyakhuthazwa ntanga ukuthi kabayivota abayecheck amabizo benze yonke inono of the find beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela okunje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubone ihambile yayifika kuye uhlezi ulinde ukuthi kumbuza yala kumbuza avuma yikho kulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge ngundebele lokhuluma
sanibonani sanibonani basakazi bestudio 7 nabalaleli bestudio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mani omhlaba bingelelwa ushesha lapha echolotsho bakithi hey ngithi angiqhuzele nje ukuthi haya sambeni bakithi siyo register sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba basha ama youth bakithi sivote ngokuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhipheni umbuso lo kade uhlukumeza abantu wezano eminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi masingabhalisela ukuvota ngobuningi sizanqoba sizayikhipha izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngiqhubusi ngoba yona iqembu esibona ukuthi lingasikhipha ekuhlupheke nokukhona sivotele i-3+C sonke bakithi angene ujaha angene uChamisa umfana omncane ake busa buse kahle bakithi hhayi sine-belief yokuthi hhayi ngempela ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakuyilizwe lihle kangaka seligugudeke lafa laphela libulawa izanu PF
linjani linjani kwi-studio 7 basakazi hhayi siyazibonga iy'nhlelo zenu siyazibonga ngisekele ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo uyazishenza endleleni zingaphutshanga lo baba wadwa wathunjwa ngabe-3+C wabonakala sevele eMozambique asiyizwanga impumelo yangikhona ukuthi kwaphetha ngani
bonani basakazi be-studio 7 kunye labalaleli be-studio 7 okhulumayo lona ngumfo kamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ile Khalis Ward ngithi laphana ngikhankasela ibandla leMthwazi Republic Party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele iMthwazi Republic Party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede Khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile Ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi eli Khalis Ward kusuka elutho kuze kuye kumele ukhumbe lo bonke bantu bakithi ngithi kasivukeni imthwazi Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu ufile kasiyivoteleni imthwazi Republic Party ngobunengi divuka mthwazi vuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuyele emuva singakhohliswa ngamaphatha suka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi be Studio 7 siyabonga lonke basakazi lesithule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakala elizweni lethu mina ngumachumi Sibongo ngihlala koBulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yile census inamba le abasitshela yona le yakoBulawayo iyasethusa and iyasimangalisa sibele abantwana abangaphesheya kwelizwe siyaza babalwanga kodwa bengabalwa njengabantwana abafileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu silabantwana basegoli mina nginjaba abantwana base Goli bangu 5 bashiye laba basegoli ipopulation lapha enhlala khona eCardle Park phose ile 100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama constituents angu 3 kodwa kuyephuma lokho esikuzwile lokho kulabo yonke iBulawayo nje hayi bangabo senza one census bengaqala ukusenza kanje ikurigabhele ikurigi census phela lokho bangayenzi njalo sicela besihloniphe kancane.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ku WhatsApp ngenombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempela sonto kwele Afghanistan. UZawahiri oyisizalwane sakwele Egypt ubikwa edutshulwe ngendizamchina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kungozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli linenge viki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimoda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisukela qhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisukela thatha isigaba esikhulu ikakhulu Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, amabridge, imigwaqo lakho konke lokhu. Ngamanzi amaningi izulu eline ngesiqotho esikhulu isiphangephange kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Aluba nxa bengigcina bekukhonapho nje amachumi amabili labantu abasifica mnwembili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi owinto okhona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona okwesithi thina i-heat wave. Kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi, abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besila lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola obukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapho eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu lenotho yakhonaphayana. Yikho kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamajuma amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala. Futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza esilungu abathi ngama extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kuchise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungazoze kube lezulu qha sibili kuwome ukuthi qha lingazange lidonte. Kwezinye indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.